uTrump akalalo ilungilo njalo ka akalawo amandla ukuthi engala ukuphuma embusweni. I-Constitution ye-United States of America, Amendment 20, which was passed ngo-1932, I think it was March 2nd, iyakubeka kube sobala mayelana ngokuphela komsebenzi kuka-president lokuphela komsebenzi kwama-senators lezinye ingatsha zona ezikhethwayo. Ithi yona u-president no-vice president umsebenzi uyaphela mhla ka-20 January ngo-12 midday. So uTrump lakho ukuthi engazenzela umathanda nje kusukela lamhlanje kuze kuyefika lolo suku. Kodwa lapho lufika khona umsebenzi uphelile. Njalo okuqakathekileyo okumele sibe kwazi ukuthi yona ngwayo i-America akulamthetho othi wona upresident odliweyo kumele ukuthi athumele umbiko wokwemukela ukudliwa kwakhe econgratulator umanqoba ngemva kokhetho. Awukho umthetho enjalo e-America. So uTrump nxa kuyukuthi engafuni ukuthi yena enze into ebesiyinjayelo kusukela ngo-1896 ukuthi enzele amhlophe uJoe Biden, hayi lilungile lakhe. Kodwa esikwaziyo ukuthi umsebenzi kaTrump uyaphela mhla ka-20 January ngo-12 midday okwakhe kumphelele.
Abantu abaningi emhlabeni jikelele bayayincoma iMelika bathi ilombuso okhululekileyo kanti lokhetho luqhutywa kuhle. Bathini labo bantu namhlanxa bebona so kulokungavumelani okunje kukhetho lweMelika lolo?
Engakutsho nkomo yilokho. Sesimazi uTrump ukuthi uvele ngumuntu othi nxa ebona ukuthi impumela eza kuba khona kayisiyo le abekhangelela ukuthi ingaba yiyona. Uhlumuzwe nge-Twitter yakhe seqalisa ukutshela abantu ukuthi hayi bayariga, hayi bayangiqila. Uyakhumbula ukuthi kukhetho lwakhe loHillary Clinton into ayeyenza wayevele sehle watshela umhlaba ukuthi hayi uqiliwe uzaqilwa, ukhetho lolu won't be free and fair, wethuka la esewinile. So khonokho akutshoyo kathesa uTrump ngumuntu vele osesaziwa ngakho.